ukhangela ku-international relations, njengoba kade vele khulumele uthena uzahle afonele umpresident we-Russia, afonele upresident we-Ukraine. So ngezinye indlela yena i-funding yana kade iphiwa i-Ukraine i-America, ngokutsho kwakhe uthe imali eningi kakhulu, ngoba besisho ukuthi every time nga efika upresident we-Ukraine usuka le-1 billion esebuyele emzini wakhe. So kume khona kana i-dollar. So kumele sikhangele ukuthi yonke into kade ibhaswe ngama-Democrat, chances hayi ukuthi
ibandla le-Republican Party selithethe i-Senate, mhlawumbe lingathatha i-House of Representatives. Singabona kusenzakalani lapha nxa sebelamandla wonke.
I-bicameral system isebenza ngokuthi ukhangele ukuthi omunye ahlole ukuthi omunye uyenzani. So kuhle nxa kuyukuthi ama-Democrat lawa acontrola i-lower house, ukuthi ama-Republicans nebacontrole i-upper house. Kodwa nxa konke ema-Republicans engathatha konke ngokubili, ama-check and balance lawana asesiba bayahle wathi ama-Republicans ngenxa yokuthi kusela check and balance esiyikhangele ebhalansa i-administration ngokubuswa kwelizwe. Kodwa sebesikhangele ukuthi i-lower house ingaproposa something, i-upper house izame ukuthi icubungule ngokugcweleyo ingandukana bephasa imithetho. Kodwa bathie sinxa bengathatha zonke zombili lezo zinto, sokuzisa ukuthi kube i-sort of esingathi ama-unilateral decisions, ukuthi bona bazebasisa kuphela, at the same time bezame ukuthi bafixe izinto ezazibaswe ngama-Democrat ngaphambilini, beazilingesa futhi ezinye zakhona. Nokuthi u-Trump uyabese overprotected ngenxa ukuthi bonke abantu labana bayebelaphana ama-Republicans kuyabe kungabantu bakhe, njalo abaningi bakhona bayebeladela whatever akukhulumayo. So bese-America bephiwa lekusitwethi kwebhayi i-Democrat kane siyaziyo ehlala ibhalansile, kwesinye isikhathi singaba wikhe ngenxa yokuthi izalulwaza ikhonekana ukuthi izindlu zombe ngase zibhedelela kuthi iba nelodwa. Ukuhlolisiswa kwemithetho kuyana ukucubungulwa kwakusenzakala sokungaba nganeno kumbe izinga lakho lehle khonokana kuyabulala esingathi khona khona i-Democrat lokupaswa kwemithetho ingakacudungulwa kuhle.